Bengifuna ukuthi ngenze i-awareness ye-drugs ukuthi stay away from drugs because ma sibheka ama-youngsters, ama-teenagers sebesebenzisa izidakamizwa. Abanye bakhona batholi ukuthi ba-drop isikolo, abasaya esikolweni. So siyabe sibakhuthaza ukuthi beyekele izidakamizwa ngoba isikhathi esiningi basiqeda besenza izinto ezingekho right. Lalaba ababethengisa laba abantwana siyabe sifuna ukuthi beyekele lezi zinto lezi abazenzayo because abantwana bamanje ma uthi uyabheka vele sebesebenzisa izidakamizwa kakhulu.
Ye, singathi kuyini okwenze ukuthi ucabange ngalokho?
Ngoba mina ngilesikhathi sokuthi ngihlale phansi ngibone ukuthi phakathi komnyaka sibe nohlupho lwani ngoba ngiwabheka ekuqaleni ilokuzeni yami i-awareness yami yokuqala yayingeye-COVID. Sasilohlupho lwe-COVID. Then phakathi kwesikhathi lapha bengishova sisenza i-awareness ye-BP ukuthi abantu behlole i-BP sile problem ye-BP. Then ngase ngibona ukuthi intsha yethu iya kuzidakamizwa kakhulu because abaningi vele badrop isikolo abantwana besikolweni uthola sebesenza sebethenga abanye bethengisa izidakamizwa lezi.
Singathi-ke ufisa ukwenzani?
Ngibe nohambo lolu ngoba iminyaka yonke bengilokuthi mhla ka-18 December ngibe sengisiba nohambo lokusuka ngebhayisikili lapha ngihamba ngikhankasa ngifundisa abanye engabe ngibathole endleleni ngixoxisana nabo ukuthi beyekele isidakamizwa njalo ngispreada le message lengoma nje ukuthi abantu bahlukane lezidakamizwa omunye nomunye tshela omunye lapha ukwenzela ukuthi izinga lezidakamizwa maybe lingayehla liye phansi.
Usuka nini kwele South Africa njalo usukela ngaphi usiya ngaphi?
Okay, ngizosukela eMidrand eBoulders eP mhla ka-18 December ekuseni. Ngizobona nje isikhathi esizobe singifanele ngoba kuzodependa la nge-weather ukuthi i-weather iyabe injani. Esikhathini esiningi lokuhlutshwa ngumoya but lo nyaka ngibone ngathi kuzoba le problem yelanga. So ngizozama ukusuka mhla ka-18 ekuseni. Kobulawayo ngikhangelela ukuthi ngizoyafika mhla ka-20 ngabo 11 emini ma ngasazi sangaphambaniseka endleleni.
Ye, singathi uhamba wedwa kumbe kulabanye abantu ozabuhamba lapho?
Bakhona ade sebengithembise ukuthi bazohamba lami abathathu njalo besivumelene ukuthi hayi sizohamba besithe sizoqala sihlale i-meeting yokuthi sihlangane then sesixoxa ngokuthi ukuthi sizobe sizohamba kanjani ngoba ngoba siyabe sikhangelele ukuthi sihambe sifundisana sibathathu. So bengisithi sizoxoxisana nabo kuqala ngoba into engiyabe ngiyibalekela esikhathini esiningi ngiyabe ngibalekela ukuthi ma ngihamba labantu abangajwayelanga ibhayisikili ma sesifikela yi-problem endleleni kuyakusuka sokusihlupha kakhulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Nxa sukhangele-ke uhambo lwakho lolu, kuyini ojalo ukubhekana lakho emgwaqweni lapho? Ngangeza ukhuluma ngenyoka lezinye izinto
emdlalwane okubhekana nawo yiyo indaba zezokuthi ngiyabe ngihlangana lezinto ezinjengabo onyoka labantu nje bayi-problem kakhulu ngoba abanye abantu uyathola ukuthi babefuna ukuthi bekugwajise bekukwethusele but lokho bengakaze ngihlangane nako abantu nje abanye babekhuluma nje khona lapha nje kubo-Facebook kodwa bengakadibani nabantu abafuna ukungihlupha mayelana ngendaba yebhayisikile. That's why bengifuna ukuthi ma siyabe sichova ngale sichove singabantu engathi silihlekana sibe baningi ngoba ukuchova ibhayisikili kuyindaba enzima kakhulu. Omunye umuntu ma ungabe umtshela ngendaba yokuchova ibhayisikili uyabe sicabanga ukuthi maybe yinto encane kanti yinto enzima. Ngiyabe ngifuna ukuthi ma ngichove lo muntu owaziyo ukuchova ibhayisikili ozokwazi ukuthi kube nto bathi yi-windbreaker ukuthi sivala kanjani umoya njalo siyabe sigijima ngayiphi iphesi. So ngiyabe ngifuna ukuthi ngihambe lo muntu ojwayele ukuchova engazi ukuthi endleleni akasozebe le problem sesifuna i-assistance.
Yes, siyakuzwa. So-ke wagcina nini ukujova usuka kwele South Africa usiya koBulawayo?
Okay, ngigcine mhla ka-18 December 2022 last year bengisenza i-awareness schools ama-packs and schools ama-study packs and schools in schools lapha bengisponsa ngudingani publishers lapha.
Ye, kusebenzekile sibe lokuzwayo?
Ya, khona kusebenzekile ngoba uDingani yena wayenza into le esasivumelene uyenze ngendlela yakhona.